Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi kumbimbito 2019 ngoKhepstone Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC elikokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi akumangalisi ukudlelana kwalo lomnumzana Robert Mugabe.
Kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi oright le lo muntu ukhona okubakwenzayo, kodwa asineke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe engayithula ngaphakathina kwesuwedi siphelile sicithi.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ubudlelwano beMDC loMugabe kubisela ilizwe emuva.
Ingqondo yabantu labana abazondileyo uMugabe lwana kulisizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubikazana njengomdalana lwana. Okuthi kafuna ukuthi ngabe ngabethu khanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aqhathe ababalisi abakhuluma isiNdebele lezinye indimi.
Kuzathi kuqondwe ukuthini, ukubulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo.
Kufa abantu phose abalikhulu lamajumi ayisithupha engozini yendizamtshina. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi akumangalisi ukuthi lidlelana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lithi lisebenza labantu bonke kweleZimbabwe abagoqela uMugabe ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhlupha elizweni. UJamisa utshele abantu emhlanganweni awenze izolo eMtare ukuthi ulakho ukuyakhulumisana loMugabe ngokubhidlizwa kwelizwe leZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Kulabanye abasola lokhu abathi akumelanga uJamisa adlelane loMugabe wabulalisa abantu abaningi eMatabeleland lenkabazwe libutho leGugurahundi. Kasenelisanga ukukhuluma loMugabe ngodaba lolu. Kodwa-ke sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla leMDC.
Umgabe kasiye nje muntu kazana, kasiye muntu ongamuthi hhayi ngitsho nje umuntu lwana ozimele yedwa. Ngakhuluma lo Mugabe ukhuluma lethoku labantu abaningi abakholwa kuye, hathi abantu beZANU-PF kuphela, kodwa labanye abangekho kuZANU-PF abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo uMugabe kuleli lizwe, kodwa kukhona okuhle akwenzayo. Okuthi kathesi nxa sikhangele uhulumende lokhona simkhompile loMugabe kokunye agcine sithi hayi uMugabe sibili wayengcono. So ngenxa yakhonokho-ke ukuthi uMugabe siphe kumlahla sithi thina hhayi sengumuntu ulayo akusela lutheth engaluzozingaluthola mbe esingaluzuza kuye mbona ngalithake silahlekise.
Nxa sisikhangele kodwa bakhona abanye la ku-MDC angani bathi ukudlelana lo mnumzana Mugabe kuyababisela emuva, kambe akunjalo yini?
Kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu, ngoba i-MDC phela yilo ibandla elikhulu kwedlula amabandla onke eZimbabwe. Ngenxa yobuningi babasekeli nabalandeli baleli bandla, akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo. Njengoba uficho bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mugabe, kodwa iningi mbonakalo liyavumelana ukuthi hayi uMugabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona, kodwa wayengaphambanisi njengomuntu njenge-individuali, kodwa kwakuyi-system. I-system leyo sewufuza ukuthi-ke ilungisiswe, ngoba lakathesi nazi siyayibona kathesi kumnankagwa ize idlulisele phambili yonke esasikubona ngoMugabe. So-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengamaZimbabweans, kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi oright le lo muntu kukhona okubakwenzayo, kodwa asineke sathi imbali yakhe yonke leyalomugabe engayithule ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithi. Asimelanga sicithe imbali, imbali yona leyana iyasipha isifundo ezinenge kusasa ukuthi thina kufuze siziphathe njani njengabantu belizwe leZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF othi ubudlelwano bukamnumzana Mugabe loJamisa kubisela emuva ilizwe leZimbabwe.
Kuyakhanya ukuthi abantu laba sikade besebenza wonke, even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana uPF abalabo umgabe abavele besebenza labo besebenza labo umgabe entweni zabo ze-G40 kuqala bebekufihla bona ucamisa kathesi kuhle ngoba sibe kukhipha egcekeni layo umgabe uyatshengisa la kathesi ngendlela zakhe athi inkulumo zakhe kade zenza eyathaka umongameli kuyatshengisa ukuthi vele basebenza bonke labo ucamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke konokumbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye, kutshoni kini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe kathesi ukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa usefile vele uphelile vele kuyinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womele lakho lapho uyazi lihlazwe elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungene abanye abantu lo monakalo lalo ngenxa yakhe ubabe nalwa and konke konokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethesa kuye nalwana ubaba onguye wadala zonke izinto zelezo ezimbi kodwa kathesi kuyamangalisa ukuthi namhla sebambana labo uchamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele inkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kangiyiboni into ekuqondileyo ngathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngoba shithi abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mbona ukuthi namhlanje ngathi uchamisa bona sebebambene entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhisa njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxela eSejolojo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abantu abaningi bathi uhulumende weZimbabwe kumele aqhathe ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo ephansi lapho abadabuka khona. Bathi kuzwisa usizi ukuthi ababalisi abadabuka eMashonaland baqhathwa ezikolo zemfundo ephansi eMathabeleland lobe sehluleka ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi. UZulu ukhala ngokuthi abantwana bagcina bengasafundiswa ngemfanelo ngoba ababalisi besehluleka ukubafundisa ngolimi lwabo. Uhulumende usanda ukuqhatsha ababalisi abaningi abangadabuki eMathabeleland lenkabazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo wake waba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olwezemfundo.
Kuzathi kukondwe ukuthini, ukulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo. Abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima. Ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe bayedinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenjaye kwenzani njalo njalo. Abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki, idonki iyakhonya. Utitsha wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadini abayisebenzisayo kakutsho njalo. Uselahlisa abantwana kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu. Ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabelweni ngaphi langaphuza kuzabe kuthinta khona lokho.
Kudala kwakuvele kusenzakala njani? Siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo ababalisi babehanjiswa njani ezikolo?
Babekhangelwa nxa bekhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana. Njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha. Kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa ndawonye endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo. Bona bakhumbula ukuqhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabale msebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.
Umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo, sixoxe laye ekobulawayo. Singangeni kuhlandla elelandelayo, wathi sikhangele udaba oluvela kwamanye amazwe. Abantu abafika bhose ikhulu lamajumi ayisithupha 157 bafile lamhla kulandela ukuwa kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airlines Boeing 737 endaweni ebizwa ngokuthi iBijodu ngesikhathi ibhabhela kwele Kenya. Kusahlolisiswa ukuthi yenzakale njani ingozi le. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomunye obaduduze imuli zabantu abafele engozini le. Abantu abafe engozini le badabuka emazweni agoqela eKenya, Canada, America, China, Britain, France, Egypt, Denmark, Australia, Sweden, Russia, Morocco, Spain, Israel, Belgium, Indonesia, Norway, Serbia, Togo, Rwanda, Mozambique, Yemen, Uganda, Sudan, Somalia, India, lamanye amazwe. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Senganamasiko
wenziwe mandla
yena baba mkhulu
babelobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha. Siqhubeka ke silo umnumzana Ezra Chisa Spanda, umsakazi olodumo. Kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda, incwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale ke kwele Bhilitane.
Isikhathi esiningi la umama la nasebona la engani ke ngaba abalingana laye umba badala kulaye ecansini ngale sokuzana sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha. La sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani mutsha aze ke jabula. Kukanti kubo baba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula, akhumbule izikhathi zakhe zizana ukuthi heyi ngesikhathi sami lo mntwana ebengelamxhilika elokhu evukeke chai makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthiwa yi-show off ngesilungu.
Okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sucina phela even sugqoka amaduku la ngala njani njani, sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo, akuhluphi konoku yini ukuthi phela omunye agcina sithi wathi ngidinge okuncane phela?
Okulala sukophe ngamasoku sekhanda
khonoko kanye.
Hayi phela amasokisi labancane bayabopha ngayo babudube. Okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasokisi ngoba uyathi uyavuka uyaphaphama usuku usubona umuntu usezithenga ngesokisi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngathi kusafanani futhi so umuntu useguge kakhulu. Futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapho sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana laba bafana abancane. Baba labo bathandana labo mama abancane. Yebo. Khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakalele. Sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi. Akusahambelani vele sokukhatshana. Phelo igazi lika mama lwana lisagijima uzayenzani kathesi? Into futhi ikhangelo lona le. Usasencane phela ba ngela mehlo kathe ngakuye.
Ya, lapho kuyahlupha mdaweni sibili, lakhona kusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjalo.
Kukanti sasakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu ke umama kathi sesenje umadawu dadewethu nxa sizathi ke umkhwenyana singene sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe lekhanda. Indoda isuke yenzeni kwapha? Siyacabanga umntana ke ngale ke longane osemncane olama 20s umbolo ama 30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kokuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda. So kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani.
Ye, isikhathi sesidliwe kumangoye. Qibake ngamafutshane khonapho masibala.
Yeah, mina bengithi khona ngamafeaturing ngithi khona abantu abake bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenza lokuthi kungahluphi. Kungahluphi sokukonfuse labantwana kugcina sesikonfuse abantwana abantu bethandane. Mabe bethandana bethandana labantu abalingana labo kube lapho thandana lomuntu ongathandani labo lomuntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisana ukuze liguge lonke. Libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozatshiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
kusenjalo nje ke kukhona owabo sugar daddy osugar mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo nalo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba laye uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba lentombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Jesus Manda yena khona ngale-ke kwele bhilithane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhona ngale kwele bhilithane hayi-ke walamhlanje ngimalapha zihlobo zami ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs dube lilane
kangelezinye ziziyowagcina amasiko
wo manje sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhla kuhlelo sixoxa ngomsebenzi ka-Itai Dzamara olwela ilungelo loluntu wanyamalala ngomnyaka ka-2015 ukuze sizwe okunengi sixoxa nomnumzana Steven Sibanda yena ongusakhulayo oke wasebenza lo Dzamara njalo ongumunye olwela ilungelo loluntu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga baba selibone nsakule Zimbabwe
yini umbono wakho mayelana lo msebenzi owayenziwa ngumnumzana Itai Dzamara
umuntu wasibambela umsebenzi omkhulu kakhulu Itai was the first person owasukuma wathi wathi umgabe usehlekile phela resign ugazi nda kuthatha so ngendlela sinati Itai was the pioneer of struggle yenza ukuthi umgabe aresign
lapho uDzamara wanyamalala umgabe nguye owayengumongameli njengoba sekulomongameli omusha ubona ngani uhulumende okhona uphathe ilungelo loluntu ngendlela etshiyeneyo na
umgabe lo mna ngakwa bayafanana zatshintsha uhulumende zatshintsha ikhanda likahulumende kodwa akule nto esayitshintshayo lapha yabona umnangagwa lokhu esenza kwakusenza ngumgabe ukubotshwa kwabantu abaphikisayo still the same economy still the same so akuyila into esayitshintshayo laphana
ngomnyaka ka-2015 yona i-high court yathatha isinqumo sokuthi amapholisa kumele bakwazise uzulu njalo imuli kaDzamara mayelana nge-investigation yabo yona ele njongo yokudinga uDzamara ukuthi yona i-investigation ihamba njani kodwa lokhe singakazi lutho ukuthi yona i-investigation yona ihamba njani njengomunye olwela ilungelo loluntu njalo oke wasebenza ndawonye loDzamara wena uthini ngalokho
ya ngendlela ngathi kwakuyikuvala uZulu lokhana kuyani high court declare ukuthi amaphoyisa amele adinge njalo azithi uZulu ngempumela abesebenzile njalo nge-progress ayesebenzile udinga uyitshaye Dzamara from there akule sakuzwayo lokhu esimelile ukuthi size ukuthi uhulumende namapholisa bathini wawudinga uyitshaye Dzamara abangiye badinge umuntu abamnyamalalisayo bona abangiye basinike any report ngomuntu abamnyamalalisayo bona
bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze uhulumende amazwi ubatshela ukuthi kumele bayenzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kube lokuthula njalo inhlonipho yamalungelo abantu
mina ngathi ubana sibe le nhlonipho yamalungelo abantu eZimbabwe kumele sitshintshe totally ihulumende esilayelo njalo sithi sicela ubana uhulumende okhona ahloniphe amalungelo abantu kumele kubame ukuthunjwa kwabantu abaphikisayo kumele bame ukuthunjwa kwabantu abanikeza umbono wabo ophikisanalo wabo
uSteven Sibanda olwela amalungelo oluntu Steven ngiyabonga ngokungena kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Mr. Mike
zulukandaba lena lethini lezwile bengixoxa lo mnumzana Stevens Banda olwela ilungelo loluntu eZimbabwe emayelana ngumsebenzi ka Itai Zamara yena obengumunye obelwela ilungelo loluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka 2015 kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 lingakhohlwa phela ukungizabe ngikhona kuhlelo The Connection ngolwesibili kusukusela ngo 8 uhlelo lugqiba ngo 9 PM. Hayi Zimbabwe omuhle isikhathi du asidibaneni ngolwesibili.
Kwezokholo lwesiKristu ake sizwe ukuthi usiphatheleni namhla uNtungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama uNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sikhangele indaba ekuMateyu chapter 5 verse 13. UJesu uthi yena linalilitswayi lomhlaba. Nxa itswayi seliphelelwe yibumunyu balo, lingasetshenziswa njani na? Alisancedi lutho ngaphandle lokuba lilahlelwe phansi, linyathelwe ngaphansi kwenyawo zabantu. Lina liyikukhanya komhlaba. Ngakho ke nxa sinanzelela ukusetshenziswa kwebala elithi itswayi kumbe ngathi isawuto, ikuthi okokuqala siyazi ukuba lona vele isawuto liyadingakala empilweni. Akusonto esingathi kumbe kwezinye isikhathi singakwazi ukuthi singabilalo. Isawuto nxa sisidla liyafunakala ngoba yilo ubumunyu balo, yilo elenza ukuthi ukudla kuzwakale ubunandi. Ngakho isawuto liqakathekile kakhulu. Kutsho ukuthi nxa uJesu eqathanisa impilo yomKristu lesawuto, kutsho ukuthi uthi kulendlela umKristu okumele aphila ngayo nxa ephakathi kwabantu kumbe lapho esigabeni lapho ahlala kiso, okuzayenza ukuba adingakale phakathi kwabantu kumbe njalo ngathi ubukhona bakhe phakathi kwaleso sigaba, kumele ukuthi senze ukuba leso sigaba sibe lobunandi. Leso sigaba sikwanise ukuthola indlela yokuthi siphilisane kuhle kube lobunandi ngenxa yokuthi kulomuntu ongumKristu, kulomuntu olandelela imfundiso zikaJesu. Siyananzelela njalo ukuba isawuti kumbe ngathi itswayi lalisetshenziswa mbe liyasetshenziswa esikhathini eziningi ukuze inyama ingaboli, ukuze inyama ingawonakali kumbe izinto eziningi zingawonakali. Ngakho-ke nxa thina siphila isiKristu sethu ngendlela efaneleyo, ngendlela elungileyo, akumelanga ukuba izigaba zethu lapho esiphila khona kumbe kusemadorobheni kumbe emakhaya konakale izinto ngenxa yokuthi impilo yethu thina njengamaKristu injengetswayi iyenza ukuba izinto zingonakali. Kutsho ukuthi nxa thina silandela imfundiso kaKristu eyothando, silandela imfundiso kaKristu eyokuzibamba, singakhangela indlela okugcwele ngayo amaKristu elizweni lethu leZimbabwe kumbe ngathi indlela amaKristu akhona nje jikelela umhlaba wonke, kumele ukuthi ngabe umhlaba siyakwanisa ukuthi siwenze ungaboli endleleni oyenza ngayo izinto zawo. Kodwa siyake sizibuze thina ukuthi nxa sibona ubudlwangudlwangu endaweni lapho esiphila khona, nxa sibona kusiba lobusela, kusiba lobugelekeqe, kusenzakala izinto eziningi ezimbi, angaphi amaKristu amaningi aphila kulezo zigaba angakwanisa ukuba litswayi ukwenzela ukuthi izinto zingonakali? Umbuzo oqakathekileyo lo okumele sizibuze thina namhlanje nxa silalele lifundiso ekaJesu Kristu. Nxa sisenza umsebenzi kaKristu asiwenzeli ukuthi sibonakale, kodwa siwenzele ukuba sitshintshe indlela inyama ezanambitha ngayo, indlela isitshebo esizaba mnandi ngaso, ngenxa yokuthi ubumunyu bethu bona lobo yibo butshintsha into yonke. nxa sesidleka lapha nasiphakathi komhlaba asisabi munye kodwa sesiba isichebo esimnandi
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sesithandazela abazalwane sithandazela abantu bakho abafundisi inkokheli lapha ezikhona ukuba bayenze babe litswayi elizatshintsha izigaba lapha abaphila kizo baba zitshintshe zibe mnandi kusuka ubudlwangudlwangu kusuka ukulwisana kube lokuthandana kwabantu bakho uNkulunkulu siyathandaza njalo sesigqiba kulabo abagulayo baphilise kubasilise emzimbeni yabo egama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungami linkomo
siyabonga kakhulu ke ntungami linkomo ungathini lokusasa mfowethu Yeah, so siloko siphakathi kwendaba zalamhlanje sizuleke ukuthi kulendiza mchina ewileyo khona ngale ke Ethiopia sike sabuza abantu ukuthi balubona njani lolu daba ku Facebook la ku Twitter endaweni ezininge ezijeneyo siyabona ke u Finance Motsi uthi hey bakithi kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakale ebantwini akade bephakathi kwendiza mchina le kuzobuya ke u Martin Mukwara la uthi hayi bantu kabalale ngokuthula ababhubhileyo engozini leyo kuzobuya lo Emilio layo uthi hayi bantu lapha silusizi kakhulu abantu be-Ethiopia baduduzeka isibili kakhulu lokhu ke kugcizelelwe nguChristina Parker layo uthi hayi sizwa ubuhlungu lalabo ababhubhileyo kuzobuya njalo lo Timothea Malate uthi hayi bantu benkosi silusizi kuphinde lokhu kwakhulunywa njalo nguRobert Sinyiza layo uthi inkosi yam kuzima lokho okwenzakeleyo uNombulelo Beatrice Maramba layo uthi inhliziyo zabo mazilale ngokuthula ngoba lokho kuyesabeka sibili okwenzakeleyo uEdwardo uthi mina ngise Mozambique lami ngizwa usizi kakhulu ngalokho okwenzakeleyo uDesmond Tatenda laye uthi hayi inkosi yami lokho zale sikuzwe kubuhlungu kakhulu hayi ke kunjalo ke bantu beZimbabwe
inkabiyami inkabiyami yedonsa lansima yekakani Iminyaka shumi lasikhombisa ayivunanga Ngisho lendibilishi yafa ngumlanjwana Wonke abantu mabayibheka Bayibiza dubekile, hluphekile, khathazile Wesiphila nzima Yonke le minyaka bengiphila kuyo Mapendo ngihlekisa
ngabe kwenze njani
lafana njani ukhamba esandleni sombumbi yaphume emfolweni kabya lajike sondo lase lajikela ngakini
avuke useni
avuke useni mapendo sparapage Maimona lenka nyeselum sila Yempumalanga
Indosausa
Indosausa Yapumalanga ndawe simnandi Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama
Yaphuma lesindaba zami madoda kade baba ngamaswe yilele
mama jwa bamnyama kade baba 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 bamnyama
yolenganye zenkulula zasonke
loke ngumculo weqembu indosakusa ngengoma ethi indosakusa sisikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokhela namhlanje ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ubudlelwano kwalo lo mnumzana Robert Mugabe kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MDC lo Mugabe liselamuva ilizwe leZimbabwe siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu owamanje ngolivalelisayo ngokipstube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.